kwaiso siza ngesikhathi lilokhe liqansa inani labatholakala belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe, ikakhulu kulabo abangelayo imbali yokwethekelela kwamanye amazwe. Ingcweti wezempilakahle uDr. Gary Shaba uthi kumqoka uthi uZulu aqhubeke elandela iziqondiso zokuzivikela ezigoqela ugqoka ama-mask, ukugeza izandla sikhathi sonke lokungathintani mahlayana labanye, i-social distancing.
Inkuthazo engaba layo ngeyokubana silandele izimiso ezivele zifakiwe ezokuthi umuntu kumele athi social distance. Nxa ubona ngonusulawo lo mkhuhlane akumelanga ube ubhodabhoda phandle, kodwa kumele uhlale phansi ubusufonela be-rapid response. Yibo abasiza ukuthi bese bebona ukuthi bengakwenza yini i-test, kumbe bengakukhuthaza ukuthi hayi isolate at home.
Ukuzilondoloza uDr. Shaba uthi kumqoka kakhulu ekuphepheni kulo mkhuhlane, njengoba lokhu kusadingwa umuthi wokuwelapha.
Nxa sikhangela umkhuhlane we-COVID-19, akukatholakali iphilisi elewelaphayo esingathi yi-cure yomkhuhlane lowo. Kodwa eqinisweni umkhuhlane lo awukatholakali indlela yokuwelapha.
Enye njalo ingcweti kwezempilakahle uDr. Henry Mazwerera, owake waba ngumphathintambo ngesikhathi sombuso kahulumende womanyalo, uthi isilinganiso sokungamachumi ayisitshiyagalombili ekhulwini, 80% sabantu beZimbabwe sihlaselwa yilo mkhuhlane, lanxa usiza kibo ungelalaka kangako abathi ngesilungu yi-mild COVID, esikhathini uziphelele nje umuntu engazange ananzelele ukuthi ube lawo. Kungakho-ke ekhuthaza uZulu ukuba azinakekele ngokufaneleyo, lalapho esetholakale elo mkhuhlane abone ukuba akawutheleli abanye abangaba ngabemuli loba asebenza labo labangane.
Rest, sleeping well when you have got a COVID-19 infection, and just taking it easy at home in self-isolation is the best way of managing mild COVID infections. Avoid alcohol. Alcohol tends to dehydrate you and to get all the fluids out of you, and that's bad for your immune system.
Ukuthola isikhathi sokuphumula, ukulala ubuthongo obeneleyo lapho uthe watholakala usulawo lomkhuhlane, kanye lokungakhathazeki engqondweni ngesikhathi ungekhaya lapho kuthiwe ungahlangani labanye i-self-isolation, ngokunye kokusiza kakhulu lapho uthe waba lezibonelo zalomkhuhlane kodwa kungezingelamandla kakhulu. Shiyelani lotshwala ngoba buqedela umzimba amanzi, okuyinto engawulingelanga umzimba wakho.
Lanxa inani labatholakala belalo mkhuhlane bengazange bavakatshela kwamanye amazwe lilokhe kuyilo eliphezulu, uhulumende ethi ujajuliswa ukuba isilinganiso esikhulu sabatholakala belalo mkhuhlane besila kiwo. Phakathi kwabedlula kancinyane inkulungwane ezimbili lengxenye 2541 abatholakale belegciwane leli eHarare, kusile abazinkulungwane phose ezimbili 1962, kodwa phakathi kwabangamakhulu amabili 202 asebebulewe lesi sifo elizweni jikelele, iHarare iyakhokela ngokuba labantu abedlula ikhulu 110 asebetshonile. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.